Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni mhla ka 23 kumfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukumiswa umsebenzi wesikhatshana kweziphathamandla zebhanga le Reserve Bank ezine izolo sokuchiye iningi lizivuza ukuthi kanti vele ngobani abaqhuba umkambo wemali owensitha osuchiye ilizwe lisebunzimeni.
Kuvele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abaluthwane abangathi bathwele isikhwama sakhona ese-Reserve Bank lamabhondi amadlala abantu. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonda umuntu yedwa kathesi asuze kwenzakale nxa engumuntu yedwa ngoba i-Reserve Bank yayivele izakwazi ukuthi ngizibani.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani njalo zidabuka koBulawayo bezihlangene ngobuningi bazo eManchester emcimbini obizwa ngokuthi Vuka Bulawayo Vuka.
Asivuseleli idorobho lakithi liyaphela, sivuseleli ama-industry siyibulawayo, siyimthwakazi. Bekumnandi ukubona abantu bakithi abesindebeleni behlangene besenza into yakithi, abakithi into zemdawu. Hayi, sikholisile.
Kwezemidlalo, lisaphila iphupho leqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo sithi elokusinda ekugunyulweni esigabeni se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo ele Highlanders ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuxotshwa kweziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank, zona ezimiswe umsebenzi wokwesikhatshana izolo sokuchiye iningi lizibuza ukuthi kanti vele ngobani abaqhuba umkambo wemali owensitha osuchiye ilizwe lisebunzimeni. Ngempela sonto okhethwe ukuba yisikhulumeli sikamphathi intambo yezemali uMnumzana Esilimumba uthe kulo muntu okuthiwa nguQueen B onguye okhokhela umsebenzi walumkambo. Okwenza iningi licabangele ukuthi umsebenzi wemali lo wenziwa lihlekana labantu ukuthi isisindo semali yebond note sihlelwa okufanayo nsuku zonke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle uQueen B nguye na ophethe ilizwe esidukwini ngemali.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi. Ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize ababaningi, kodwa babathize. Futhi ingxenye yokuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le-Sheraton le, iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona engayile khona. Ungazifike e-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B. Angikhole ukuthi umuntu wethu.
Kodwa sike sabona ebulenjini lapha abanye befanisela ukuthi lo omunye okuthiwa nguKudakwashe Dagwirei engabe enguye uQueen B. Kungakuliqiniso?
Ikhuphele ngutho ukuthi nxa vele kule nkinga phela abantu bazadinga esingathi ngesikhiwa i-scapegoat, ngoba ungazinandelela ukuthi indlela yakhona athi imali yakhona ubuningi bayo yiye singazi soze owalele umuntu nxa ezele, ngoba babevele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abaluthwane abangathi bathwele isikhwama sakhona ese-Reserve Bank lamabhondi amadlala abantu. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonda umuntu yedwa kathesi asuze kwenzakale nxa engumuntu yedwa ngoba i-Reserve Bank yayivele izakwazi ukuthi ngizibani, kodwa nje baba besebenza bekhona. So mina ngilokhe ngiqinisela nje ngisithi mina hatshi khona ngabantu abathize, akho hatshi umuntu yedwa.
Siyabona ukubana bakhona asebexotshiwe khona le e-Reserve Bank kuthiwa basacubungula ukuthi babone ukuthi babengena njani kuzona lezi ndaba zenkohlakalo. Ubona ungani yibo yini bona abangaba bebotshiwe abayenza ukuthi kube le black market enje?
yabona ukuthi vele indlela esebenza ngayo izizanu isebenza ngokuvala amehlo. Alike lingitshele labo balaleli ngabake beyozwisisa ukuthi kungaba le nkinga emali elizweni yonke eyenziwa ngabantu abalutshwana abasebenza ebhenki. Uyena uJohn Mangunja engakwazi owayekhona odliwayo engakwazi lokhuphukile emlambo bengakwazi ukusendangana phansi komzwabo. Bona beyibo abafanele bananzelele ukuthi amabhenki oversight ahamba kanjani. Nxa besihluleka i-system yakhona futhi besihluleka uku-oversighta amabhenki, ama-commercial bank, lamanye ama-financial institutions.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje imbadalo yemchova isikhwelile njalo yafika kudola elilodwa uhambo lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Waqala ngokumbuza ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi imizamo kahulumende yokuvuselela umnotho welizwe iyehlula.
Well, kuliqiniso silokhu sisuka esigabeni laphana ku-announce i-fiscal policy nguminister uMthuli Ncube. Sananzelela ukuthi i-tax yane 2% eyafakwayo ku-every transaction ikhanya ihle yenza into zangahambi kuhle. Sesinanzela njalo ukuthi ungangikhayela impahla lapha ezitolo zonke seziqansile. Sikhuluma kanje kade esimchovu iqansile, iprice yakhona ayiqedakali. Ungabhadala idola, ungabhadala isidola 50, so into zakhona ziqedakali kakahle. Kodwa kuyiqiniso yokuthi iprice yezinto zonke iqansile yaphezulu. Yikho kanandiya futhi le mashopu labona impahla azisekho, abantu sebezithatha bezifake ku-black market. Ungananzela futhi le black market ngala ma-rates emali asehlanya la ukhona ngale. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa uthwele ufuna i-1,000 rand uyabhadala ingxenye yamabhondi angu-300. So kuyatshengisa ukuthi indoda azihambi kuhle. And ngokunjalo futhi uyananzela ukuthi impahla eziningi ezifunwa ngabantu ama-basics emashopu azisekho. Ungananzela abanye ababheka isinkwa abasabhegi ngenxa yokuthi iflawa abayitholi. So umumo weZimbabwe hhayi awuqedakali. Sibona ungathi uhulumende layo khanye ngathi nje kubukela kulantu ayenzayo. So abantu bahlukuluzekile kakhulu.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa eloba kuphephandaba le-The Sunday Mail uthi yena kukhanya kulehlekana labantu eliyilo elibangela ukuthi kube lo mkambo omnyama owensitha njalo lokuba la ma-rates la angani ayaphezulu mihla ngemihla. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ngoba ungazi unanzelele mphosa mvumeyane la ukuthi bona abantu okuyiwo abathengisa imali emkambo omnyama. Abanye abantu athola ngabantu sibili vele abathengisa ukuthi abala mali ngabantu abahlala vele abanye abantwana abancane abanye uthole ngomama abakhulile asesiba ngogogo abahlale zethu kodwa bethele imali eningi. Umuntu wakho nto uyakhalishwe le ndlu kalayo ngumuntu ohlala nje icela isilela kuyo lapho ahlala khona. Usho ubona ukuthi imali le yabeyithatha ngakutho ukuthi bakhona abantu abagangileyo abale mali okuyibo abanika laba bantu imali ukuthi bayithengise. Lelo liqiniso elisegcekeni and futhi lokho asekufihla ayisebo bantu kuphela abaseceleni abanye yibonayo abakuyona liphathe busa izanpiyo abasebenzisa abantu ngaleyo ndlela. So ke sizile umnaka wayikhuluma ngakho kuhle nxa esekunanzelele kodwa engakuthandanga kakhulu ngaye ukuthi uthi yena abantu laba yena uzimisele ukuthi abamemezele ukuthi abayangisa ukuthi ayi-name and shame ngesikhiwa. Ngibona ngathi kimi aso ndlela endleleyana yena bekufanele athi ukuthi laba abantu bagangile kufanele babotshwe ngoba kufanele awesabe ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi into zilungiswe. So ke silalelo hlupho eZimbabwe kathesi.
Ngokubona kwakho okubangela ukuthi bengabotshwa kungakuyikuthi baseduze lababusayo yini? Ngoba sizwa kuthiwa ukhona omunye oxotshiweyo oyi-Reserve Bank obonakale ube lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga Izolo.
Yes, lapho ngivumelana la ukuthi vele bona abantu okweza bengabotshwa bangabantu ozathola ukuthi bangaba yizihlobo zabona abasezikhundleni ku-ZANPF government le khona. Abanye futhi ungathola livele ngabantu abakuhulumende ayobaphandela. Singakhohlwa phela ukuthi indlela i-ZANPF esebenza ngayo ama-institutions la aqathe kuleyo ifaka abantu bayo. Ungayi-Reserve Bank khona phana ubona ungathi ngabantu kazana ngabantu vele abalinked ku-ZANPF. Ungaya kubo-Grain Marketing Board bona amaneja bakhona abantu abalinked ku-ZANPF. So nxa kuloku kuganga abantu babo uyikho ungananzela abantu laba bengabotshwa. Siyakwazi ngesikhathi sikaGideon Nkono wayegijima egcwala iganga lonke leli sokungeyo sethethe imisebenzi ethe ama-ministries konke la ma-examination sokungeyo-drive izimoto agcwala iganga lonke from. So ke ngabantu abaku-ZANPF yikubona la upresident uMnangagwa esithi yena abantu laba kufanele bamenyezelwe i-naming and shaming kodwa thina sithi ababotshwe ngoba yinto endile kuphela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcweti ecubungula izomnotho bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani njalo zidabuka kobulawayo bezihlangene ngobuningi bazo ngomgqibelo eManchester emcimbini eziwubize ngokuthi vuka bulawayo vuka. Umcimbi lo ubungokukhuthaza ukuvuselela umuzwa kobulawayo kwezamasiko ezentuthuko lokuqonqosela ukusebenzelana ndawonye. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhona le eBhilithani.
Bekungabizwa ozwayo eManchester kwele Bhilithani. Lapho ke izizalwana zeZimbabwe zisuka kuntuthethu nqabe gide imigido yesintu badla udla kwesintu njalo bahlabela ingoma zendulo kukhunjulwa lapho abavela khona ko Bulawayo. Omunye walaba abaqoqela umcimbi kavuka Bulawayo vuka ngomnunzana Busani Socks.
Esithe sahlangana singabantwana bako Bulawayo sibonisana lokuthi singasiza njani isizwe sakithi lokuthi singancedana njani singabantwana bendlu yinye. Sizathu ukuthi sikwenze kube i-annual event besicabangele sikhandlele lokuthi sibhode kubo America, kubo South Africa, kubo Australia size siyefika la kobulawayo.
Kulabahlabeleli abanodumo kumgido yesintu abajabulise abantu abaningi. Omunye okhulume ngamasiko kulomcimbi ngumnunzana Lucky Moyo oweZambezi Arts.
Ube ungumdlalo omuhle kakhulu. Umuhle ekutheni abantu bakhethi bangijabulisile ngakade ngibabona nje bencedisana njengelima esilenzayo nxa umuntu ebiza abantu ukuthi kona ufuna ukulima. Babuye bamsupporta kakhulu. Ngithandele ukuthi kona alibane sikhulumele ngakade sikhuluma. Abantu bebethola belalele lesikhulumeni zakhona besikhuluma ngokuthi kona singancedisana njani sivusele ubulawayo loba sivusele isigaba isikolo ama clinic bekunabantu akade bekhuluma ngemisebenzi abayenzayo abalama charity labanye loba bangela ama charities kodwa abayenza izinto uZambezi Arts leflame leli amaqamba kobulawayo lawadlale khona phana kwaba kuhle kakhulu uhluku ubona abantu bagidi bethatha izinto ngabe gida isichikicha, begida indlamu, begida isichingo, begida ingquzu, bekuhle kakhulu.
Umnumzana Domingo Sibanda laye ungomunye ojabule kakhulu kulomcimbi.
Sikholisile ukuhlangana kwabantu bakobulawayo, abantu bemthwakazi. Uthi abantu bakobulawayo asivuseleli idorobho lakithi liyaphela, sivuseleli ama-industry singu siBulawayo siyimthwakazi. Bekumnandi ukubona abantu bakithi abesiNdebeleni behlangene besenza into yakithi. Labakithi into zemdawu izingungu. Hayi, sikholisile.
Unkosazana Virginia Macebo wakida wamekeza kulomcimbi.
Vuka Bulawayo omuhle. Ngijabuliswe ukubona abantu bebuye ngobuningi babo bebonisa ukubambana. Njengabantu abasuka ndawonye sidle sagida sakholisa safunda okuningi sathola lamacebo okuthi iBulawayo yakithi singayithuthukisa njani isizwe sethu singasithuthukisa njani sakobulawayo iBulawayo yethu singamanxiwa.
kulabantu abaningi kulumcimbi njalo bonke bathi basuthisekile ngoba kuzwileyo labakubonileyo lenkuthazo yomanyano ekuthuthukiseni umuzo omkhulu wakwantuthu ziyathunqa emagumeni kondongazwelene koBulawayo ngaphansi kohlelo Vuka Bulawayo Vuka. Ngimele iStudio 7 eManchester, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Sizweni ukuthi intathele izindaba yeStudio 7 obathabile masuku lamhla usiphatheleni kweziphathelane lemvukuzane yebele yona ehlasela kakhulu abesifazana kodwa itholakala lakuhlekana labesilisa.
Inyanga kaMfumfu yinyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo kodwa okuqala okumele kwenziwe ikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice koBulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyebele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years kusiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye esithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yebele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emolini ukutsho ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthatha amanyathelo awokuthi welatshwe. Nxa kuyikuthi like lagula i-breast cancer ngkhaya, lonke kumele lihleli linanzeleli lasebantwaneni besebancane ukwenzela ukuthi nxa abantwana beqalisa ukuthi bathombe beqalisa ukuthi baphuhle laphana bahle babe le ndlela yokuthi bazibafunde ukuthi kanti kuyini abangakwenza ukwenzela ukuthi bananzelele belatshwe masinyane.
USister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yebele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyakwi-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokho sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina bezi benganathi njalo bengabhemi. Kumbe kwesinye isikhathi abantu abawombile abalemzimba emkhulukazi kakhulu esithi i-obesity kuze kube nzima kwesinye isikhathi ukuthi iqhubulebele ulizwe.
Usister Ndlovulayo owe Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yebeleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ube zazi ukuthi amabele ami njani ngoba ikho lapho kuqala khona utshintsho. Ungabona ubukhulu bayo sobutshintshile, the shape, lombala waso. Ungabona kusiba lamadimpu, lokhu izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni lalapho kumunya khona umntwana. Ungabona sokule mithambo yegazi echiyeneyo ephuma ebeleni. Ungabonakala nje irash, amaqhubu amanyathile angajwayelekanga, ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi. Kwesikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokuleqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile. Kwesikhathi leli qhubu lingabe lihamba hamba nxa ulibamba kumbe limile li. Nxa uthi uyakhama ibele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga, amanye amanzi alobomvu. Ungabona kumbe kuphuma isilonda ebeleni kumbe duze lengono. Ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba.
Egqiba uSister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazibika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa. Kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa.
Ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu ebeleni kumbe ibele lakho seliguqukile, selitshintshile, seligula, selibuhlungu, selivuvukile, kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo. Nxa kule clinic eduzane, hambe clinic uyezibika ukuthi kulento engakuchelesisiyo ngebele lakho. Kanti ke siyakhuthaza futhi ukuthi abantu bonke kumele bazi ukuthi umzimba wakhe unjani lokuthi amabele akho avele ami njani. Nxa usuhambileke clinic kumbe kwabezempilo bakucebisa, khankasa lawe abemuli livumelane ukuthi bakusekele. Wena khuthazeka ukuthi nxa sokuthiwe esibhedlela hambe uye kwenziwa mhlawumbe uyohlolwa kumbe mhlawumbe baye kuhlaba iJackson kumbe mhlawumbe baye sika. Nxa kuwukuthi sitholakeleke siyimvukuzane yelatshwa, ungazwa kulokhu bhodabhoda uhambe usiyadinga lapha lalapha, wohle uqonde emadokotela.
Imvukuzane le ilakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya icine isimemetheka emzimbeni, kugcine kusiba nzima ukuyelapha. Kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala. Obaba bona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane. Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emabeleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yebele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini, 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende, kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Efoti Nkomo bathi ingxabangxoza kwezomnotho welizwe ibangelwa izihwaba ezifuna ukuthi kususwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lomnumzana Nkomo lesinye isizalwane seZimbabwe ngokuswelakala kwempahla etshiyeneyo lokunye okuhluphayo.
Into ekuhluphayo ukuthi okunye ukukhwela kwezinto uyazibuza ukuthi yikwini uhlupho lukhona, indlela zikhona kuyakuzama ukuthi kulungiswe ngazo. Ikuthi nje i-culture yabantu bakithi singajayela ukuthi nxa umumo unje lapho esinotha khona kuvele asuze siye ndawo asuze siluqedwe ngoba abanye bethu babe kholisa ngakhonoko besenza imali ngabanye abantu abadubekayo.
Akutsho ukuthi baba Nkomo khonoko ukuthi i-US dollar le bond phela nxa ungalingani bengikhuluma lo muntu okubhekazi lapha omunye abapheka isinkwa esithi phela ukuthi beze besikhiphe isinkwa sabe sesingazani khonapha sesikuma $3.90 kumbe so so bantu bazuzelwe ngomasenti okuncane bangasikhweza sibe ku-$4 kumbe ku-$5. So akutsho ukuthi-ke i-bond note lapha yileli hluphayo
ukuthi i-bond note yehluphayo kumbe yithi currency ehluphayo ikuthi nje i-culture ungajayele i-culture embi uyafica ukuthi kwesinye isikhathi kungalasizathu sokukhweza umuntu akholise ukukhweza. Mina ngikutshoyo ukuthi hayi nxa umuntu ekubhizimisi yona leyo nxa ebone ngani kuyahlupha kayekele inyoni ezisegangeni ziyaphila umnikazi wazo uyakwazi ukuthi ziphila njani. So kumbe kule sinkwa kumbe akulasinkwa asikuthi abantu bengafa elizweni amaqebelengwane abadala babekwazi ukuthi abantwana bayabaphekela. So kufanele ukuthi abantu babuye lezinto ezingabaphathisa bapheke izinto ezingabaphathisa ngoba nxa kuyikuthi abapheka kumbe benza amabhizinisi kungani kuyabahlupho labayekele.
Kodwa bangayekela phela baba Nkomo kuzoba lokuhlupheka ngoba abantu abaningi vele badle isinkwa amaqebelengwane kuzobuya imbambayila lento ezinjalo abasokujayelanga ngako so okunye ngabe kudula futhi. So manje kubanjwe njani udaba lolu Nkomo?
Hayi engikutshoyo ukuthi nxa kulo hlupho abantu kumele bajayele ukuthi uhlupho overcome njani. Na uhlupho lukhona lukhona but awusoze ukuthi ngenxa yabana ilokho zweni ngiphila ngesinkwa wena uphila ngesinkwa hayi uzaphila usithenga nge-$5 kodwa ongayenele si ukusithenga nge-$5 uzaba nendlela yokuphila.
Siyabona ukuthi impahla eningi ayisatholakali ezitolo enye uzoze ukuthiwa-ke isemkambo enye ingaphi ngaphi kuvele kuhamba njani?
Konke engikhuluma ngakho ukuthi i-culture yethu singajayela ukuthi nga umumo ungani kawumuhle kulapha engenza khona imali. Nxa kuya ukuthi impahla namhla kade zikhona emashelfini kusasa kazisekho zingaba khona i-price isikhwelile umuntu olengqondo uhlabone ukuthi ukhona kade kusenzakala. And into abayikhohlwa abantu ukuthi ezitolo zonezo kulabantu abasebenzayo utsho ukuthi kababona okwenzakalayo ezitolo kabakhulumi.
Ngizokuthiwa Silobaba ecingweni lapha siza ukuthi Silobani fowethu linjani?
Ngiyaphila njalo.
Ngiyaphila ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma noValentine Mfokandlovu.
Ye Mfokandlovu akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokuthi-ke impahla ungani iyasilela sibili okunye okumangalisayo ezitolo njalo sebefuna lokukhuphula intengo yesinkwa ukuthi sisuke ku-$1.10 iyefika kumbe khonapho ku-$4 la ku-$5 wena ukubona njani konke lokho?
Ukusilela bengakuboni kakhulu ukuthi nje abantu laba esingathi bayenza ama-products bawafihla besenze TV lokho yikhuphuka ngale i-product labo lela ababelenza njengelothi mazowe bafihla kuze
kodwa kwenziwa kwini konke lokhu wena ubona zani isisusa sangkhona sime ngaphi?
I think kusekutheni bafuna ukuthi bakhiphe le ibhondi lela kithi le bafundi balikhiphe lingabi khona yikho befuna ukuthi bengadurisa ngebhondi kuzafosa ukuthi umuntu adingele imali yangaphandle azidingelele umuntu oba ukuthi ilizwe lona alikadingeli uto solese rikotanse ezidingele imali yangaphandle beyilethe khona bezitolo zakhonapo.
So lapho kukhona khonapho-ke baba Ndlovu singathi ungapho kobulawayo kumbe usegweru kumbonga
mina kade ezimphakathi kobulawayo nje esenta kwayo
okubona kusilela khonapho kuyini owena okubona ungani kuyahlupha nxa uthenga ezitolo kuhamba njani?
Intengo iphezulu kakhulu
akubalisi balisi
ilantshe engiyidlayo kathesi almost $5 ilantshe engiyidlayo.
Wena uhola imali enganani khonapho?
Ngiholo $340.
Ye madoda at least iyabuya esikhwameni kodwa-ke nxa sukhangela-ke okungani kuyashoda kuyini ongekhoyo?
Ngathi kuyashoda kakhulu izinkwa ziyaphela ezitolo la. So kuthona kodwa yi-one per customer manje nxa ule mula endlini awusakwanisa uthenga ezindlini suthenga one yona leyo.
So
isinkwa asatholakali kuhle kakahle ke sibili hayi sendithenga isinkwa esi-one nangilabantwana ngale ndlini.
Ye uyakhuluma lapha-ke Silobaba u-Effort Nkomo uthi hayi phela kulala maqebelengwane nxa kukuthi lingasadla isinkwa dlala maqebelengwane akumphendulo sizithwade.
Yazi lokhu ngikuthule sasekhaya sisafunda kanti ezilokupheka sisakwazi ukupheka thina abanye.
Akusaphekeki.
Angathi sakusaphekeki hlala sakugcina le test maybe singabi silahleka vile.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Mfokazamani, ungadinelwa kusasa baba.
Hayi, kulungile mboya kakhulu.
Siyabonga eNdlovu.
Yebo ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.